lokho kwenzakalayo ngoJanuary ngalwana umnyaka abantu beqhikeza ama izitolo bebulala izinto zonke besenza njani njani kwakukhanya ukuthi kulesandla esithile imisebenzi yabantu beG40 lay labantu beMDC Alliance besebenza le G40 Cabal kaMgabe isebenza labantu beMDC Alliance besenza izinto zabo zokuthi bafuna nje ukuthi bagenqule uhulumende yindlela zabo abazenzayo lezi ayikho ntsho lento lezi isizathu abanaso ukuthi bakwenzelani lokho ngaphandle kokuthi bona bafuna ukuthi basuse umnango ngobona bangene kuphela yikho abakudingayo but injongo yabo isegcekeni uganga wabo kusegcekeni okuncediswa yikubona sonke isikhathi bahlala besenze izinto ezinye zokuthi abantu babahlamukele uhulumende wabo bafuna into zibe nzima abantu bahlamukele uhulumende yimisebenzi yezitha kodwa ngiyabacebisa ukuthi ngibacebise ukuthi yebo abakwenze sibili kodwa ke into engiyibonayo bakwenzela abanye abantu bakwenzela abane abakwenzeli into le abayenza ukuthi ibe yinto enceda uZulu weZimbabwe kodwa badinga nje bona indlela zabo ukuthi bangangena njani embusweni.